Isahluko 42. UJesu ukhuza abaFarisi. UMateyu 12 verse 33 kusiya ku 50. UMarko 3 verse 31 kusiya ku 35. LoLuka 8 verse 19 kusiya ku 21. Okusesihlokweni lesi. UJesu ukhuluma ngesibonakaliso sikaJona. Abafundi bakhe bayimuli yakhe. Ababhali labaFarisi bangagcina bethuka umoya ongcwele ngenxa yokuthi kabavumi ukuthi uJesu ukhipha amadimoni ngamandla kaNkulunkulu. Pho baza kuba seceleni likabani? ElikaNkulunkulu loba elikaSathane? UJesu uthi, ungenza isihlahla sibe sihle lesithelo saso sibe sihle, kumbe wenze isihlahla sibe sibi lesithelo saso sibe sibi, ngoba isihlahla saziwa ngezithelo zaso. UMateyu 12 verse 33. Akula ngqondo ukuthi uJesu sebenza loSathane nxa eveza izithelo ezinhle zokuxotsha amadimoni. Entshumayelweni yasentabeni wakucacisa ukuthi nxa isithelo sisihle kutsho ukuthi lesihlahla sihle. Yikho nxa abaFarisi besola uJesu batshengisa ukuthi balezithelo ezimbi. Ubatshela athi, nzalo yamabululu, lingakhuluma njani izinto ezinhle linalibabi? Phela umlomo ukhuluma ukuphuphuma enhliziyweni. UMateyu 12 verse 34. Amazwi ethu aveza lokho kusezinhliziyweni zethu sibili, njalo siza kwahlulelwa ngawo. Yikho uJesu sithi, ngilitshela ukuthi ngosuku lokwahlulela abantu bazaziphendulela ngenxa yayo yonke inkulumo engasizilutho abayikhulumayo. Ngoba kuzathiwa ulungile ngenxa yamazwi akho, futhi amazwi akho yiwo azakwenza utholakale ulecala. UMateyu 12 verse 36-37. Lanxa uJesu esenza izimangaliso, abaFarisi bafuna ukwedlula lapho. Bathi, mfundisi sifuna usitshengise isibonakaliso. Kungelani lokuthi bambonile senza izimangaliso lezi kumbe kabambonanga, kulobufakazi obuningi balokho akwenzayo. Yikho uJesu utshela abakhokheli laba athi, isizukulwane esibi lesingathembekanga siqhubeka sidinga isibonakaliso, kodwa kakula sibonakaliso esizasiphiwa ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona umprofethi. UMateyu 12 verse 38-39. UJesu yabachasisela ukuthi uJona. Uthi, njengoba nje uJona wayesesiswini senhlanzi enkulu kwamalanga amathathu lobusuku obuthathu, le ndodana yomuntu iza kuba senzikini yomhlaba kwamalanga amathathu lobusuku obuthathu. UJona waginywa inhlanzi enkulu kodwa waphuma sekungani uvuswe kwabafileyo. Ngakho uJesu uthi yena uza kufa besevuswa ngelanga lesithathu. Nxa lokhu sekusenzakala, abakhokheli laba bazasilahla isibonakaliso sikaJona, bale ukuphenduka lokutshintsha. Kodwa abantu baseNineve baphenduka uJona esebajumayezile. Yikho bazasethesa icala lesi sizukulwane. UJesu uphinda athi indlovukazi yaseShebha layo iza silahla isizukulwane lesi ngenxa yokuhle eyakwenzayo. Yayifuna ukuzwa ukuhlakanipha kwaSolomon njalo yamangala ikuzwa. Kathesi uJesu uthi okulapha kuyamedlula uSolomon. UMateyu 12 verse 40-42. UJesu ufanisa isizukulwane lesi esibi lendoda yaphuma idimoni. Indoda leka igcwalisa izinto ezinhle lapho okuphume khona idimoni lele. Yikho liyaphenduka, selilamanye amadimoni ayisikhombisa amabi kakhulu kulalo, lifike lingene lawo endodenile. Isizwe sako-Israyeli laso sasisihlanjululiwe saguqulwa njengendoda le eyaphuma idimoni. Isizwe lesi sasingelandaba labaprofethi bakaNkulunkulu futhi sigcina siphikisa uJesu, okuzicacelayo ukuthi lo moya kaNkulunkulu. Lokhu kutshengisa ukuthi isimo sesizwe lesi sesisibi kakhulu kwedlula kuqala. UJesu uthe sakhuluma kufike unina labafowabo bame eduze lexuku. Abanye abahlezi eduze laye bathi kuye, unyoko labafoweni bamile phandle bafuna ukukubona. UJesu utshengisa ukuthi bathanda kangakanani abafundi bakhe. Welula isandla sakhe akhombele kubo athi, umama labafowethu laba bezwa ilizwi likaNkulunkulu benze elikutshoyo. ULuka 8 verse 20-21. Lapha uJesu utshengisa ukuthi lanxa ezithanda izihlobo zakhe, abafundi bakhe ubathanda kakhulu. Lathi nxa sisolwa loba sichothozwa ngenxa yemisebenzi emihle esiyenzayo, siyathokoza ukuthi silabazalwane bethu abasithanda kakhulu. Imibuzo. Kungani abaFarisi befanana lesihlahla esibi? Siyini isibonakaliso sikaJona, njalo silahlwa njani ngokuhamba kwesikhathi? Isizwe sako-Israyeli sifanana njani lendoda eyaphuma idimoni? UJesu utshengisa njani ukuthi uyabathanda kakhulu abafundi bakhe?